Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-6 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga le-Reserve Bank libikwa livimbe inotho yeziphathamandla zamankampani athiyeneyo ezine kulandela ukuvezwa kwazo ngumsakazo we-Al Jazeera ukuthi ziphatheke kwezenkohlakalo. Ibandla le-CCC koBulawayo lilandula imbiko ethi abakhokheli balo bafuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona kuphela ezigabeni zemaNdebeleni.
Ngiyasakubona khonoko ukwenzakala ukuzama ukuphazamisa abantu nemihlobo. Sakunandelela sicubungula sabona izinto elethwa yiZANU-PF ukuthi abantu bengabambani.
Sokusele inyanga ezintathu kumbe ezine kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa amabandla wonke akhanya emadolonzima emkhankasweni nxa kuqathaniswa leminyaka yonke ngalesi sikhathi.
Kuzaba lengozi ukuthi nxa sabona udlamo lesabekayo, impahla zabantu zibulawa, abantu betshaywa ngenxa yefundla abantu abantu bebulawa lokubulawa kungenzakala khonokho, ngoba lapho kulo dlame khona awusoze ukuthi kuyaphetha kuyisimo bani.
Ibandla lezaphu izolo belikhumbula owayengumholi wevuyo lezibra umnumzana Lookout Vumindaba Masuku, owabothwa lomuyi umnumzana Dumiso Dabengwa ngomnyaka ka-1982 wavalelwa kweminyaka emine.
Thina njengezaphu sikhumbula iqhawe indoda emadodeni uLookout ukhalisa abantu uVumindaba uMafela
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibhanga leReserve Bank libikwa livimbe inotho yeziphathamandla zamankampani amane kulandela ukuvezwa kwazo ngumsakazo weAl Jazeera ukuthi ziphatheke kwezenkohlakalo. Iphephandaba le-Herald lithi abomnumzana Cleopas Chilolo, David Chirozwi, Mehluli Dube loFrederick Kunaka bavinjelwe inotho yabo libhanga lisacubungula lolu daba. Abantu laba baphuma emfanekisweni we-Al Jazeera bexoxa ngokuthi basusa njani imali legolide elizweni. Bengazi ukuthi baxoxa lentatheli zindaba, bona becabangela ukuthi ngosomabhizimusi abafuna imali le legolide.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele nkulu.
Ibandla le-CCC koBulawayo liyalandula imbiko ethi inkokheli yalo ifuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona kuphela kumbe abavela kwezinye izigaba zelizwe endaweni yalabo abavela kulezo zigaba. Kodwa isikhulumeli saleli bandla koBulawayo umnumzana Swithan Chirotsa, ongomunye oyibikwa ekucele labakhuthaza lokhu, uyakulandula esithi abanye abalamabizo esishona bakhulela kumbe bazalelwa koBulawayo. Ibandla leli liphakathi kokukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo olokudinga amalunga edale lePhalamende leSenate kanye lawamakhansili. Kusetshenziswa uhlelo olutsha lokuthi izakhamizi yizo ezizikhethelayo abazancintisa kulokuthi kuqutshwe ama-primary elections njengenjayelo. Asizweni ingxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Chirotsa, yena oqala ngokuchasisa ngokhetho lwayizolo.
I-nomination eyenziwa yi-Citizens Coalition for Change ilandelwa yi-validation process lapho okuba le-committee iqembu elikhangela abantu abayabe bekhethiwe, khangela ukuthi abantu bangkhona balakho ukumela ibandla, ukumela abantu eqinisweni yini, njalo lokungena kumphakathi bekhuluma lomphakathi ngendaba zabantu ababekhethiwe. lokhu sibona kungcono kakhulu ngoba esikhathini esiningi iprimary idinga umuntu oyisinothi, umuntu othi engathenga ukudla abele thanka lengwebu athi bantu thathani ingwebu, zananzela ukuthi izidakwa zonke zivotela nalwana umuntu. And kwesinye isikhathi nxa engumuntu ojimbe imali yamadayimani umbene nale egold esithengiswa esibone kugold mafia, kuyabe kulula ukuthi umuntu lo agole abantu abaningi abenza bakhe abantu laba bemvotele kodwa yena eyisigadi. Kukanti ke i-nomination process ne-validation process ethizen coalition for change iyahle itsho i-process ithi ukuthi hhayi umuntu lo phela kulamacala awegugrawundi, umuntu lo nguye owayephethe i-ministry eye-state security sikhathi abantu besindebeleni bebulawa. Angithi
abanye abakhulumele Studio 7 bathi abasuthiseki ngohlelo lolo ngoba bekule ngxabangxoza, njalo kuleminye imbiko ethiwe ibandla le-CCC lifuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona. Ungatheni ngalokho?
Sibe lo mgwazo okade ukhokhelwa ngumama uSebiso azange sizwe kukhuluma indaba zomhlobo sikhathi usenzwa umgwazo. Uziyeza bona laba ababhale ecabangela ukuthi ngabe-CIO besithi uSteven Siroza labanye bakhe ngamachona avele Harare. USteven Siroza uzalele eMidlands. USteven Siroza lo ukhulele koBulawayo wafunda ubabheni lo amkela uThemba lo amkela lo umhlophogazi kugrade 1 efundiswa nguMrs Ndlovu wakhula koBulawayo yena lo uSteven. Yena engumntaka masengwayo uMasithole sithi abantu abanjengabo Steven balelungelo elokuthi bancintise koBulawayo. Siye sakubona khonokho kusenzakale ukuzama ukuphazamisa abantu ngemihlobo, sakunanzelela sikucubungula sabona ukuthi yinto elethwa yiZANU PF ukuthi abantu bengabambani. Esikhuthaza ukuthi kungabi ubandlululana komhlobo ngoba ubandlululo alukho emthethweni, njalo ngeke sanqoba iZANU PF nxa sibe nketabechabe. Namhlanje nxa singatshelwa ukuthi uThinotimba useyicandidate ungena emakhokhobo, hhayi lokho singamlisa sibili yena lo uThinotimba. Kodwa umuntu okhulele lapha koBulawayo, ofunde lapha koBulawayo, olendlu lapho koBulawayo, osebenza lapha koBulawayo, olezihlobo lapha koBulawayo, olempilo yakhe yonke lapha koBulawayo, ngeke sambandulula lowo muntu sithi lutshona ngoba umthetho awuvumi.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirodza, isikhulumeli sebandla lesi koBulawayo, obexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Bakhona njalo abasola uluhlu lwabazamela ibandla leZANU PF esigabeni sakoBulawayo besithi amagama akhona akhomba ukuba iningi labo ngabavela kwezinye izigaba ezingayisizo zeMandebeleni. Kolunye njalo udaba lwezokhetho, sokusele inyanga ezintathu kumbe ezine ukuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa amabandla wonke akhanya emadolonzima nxa kuqhathaniswa leminyaka yonke kusiba lokhetho ngalesi sikhathi. Kweminye iminyaka ngalesi sikhathi kuyabe sikuxokozela kuluthuli abamabandla bematasa indawana zonke zelizwe. Kodwa lumnyaka amabandla angikhona edinga abazawamela kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani amalungiselelo okhetho lwalumnyaka.
Mase sinanzelela esingathi thina ngamalungiselelo alolu khetho. Okokuqala esikunanzelelayo siyabona kube lokuqinisekiswa kwezigaba lokuthi ayi delimitation. Kulabantu abakhanya bengakwazi ukuthi khathe sivele baminga. So khona oko kodwa nxa sikhangela ukulungiselwa kokhetho kulo hlupho. Yebo kambe siyeza bekhuluma bezethu bathi abantu yikho bezaphuma bebatshengisa kuhle, kodwa sesithi thina kwezindawo sokuphuziwe kakhulu nxa ungakhangela izindawo ezemakhaya sibona ukuthi kuzahlupha ngoba kuba lo mango omude abantu kufanele bawuhambe. Bese sinanzelela ukuthi indaba zokulungisisa ama esingathi na ama reforms electoral act kunengwa kwakhulunywayo phose kudlula ukhetho olwedlulayo ka 2018 ngofika lamhlanje akulanto esiyenziwe khonapho so khona ukuthi kube leso simo kulohlupho futhi ngendlela kuyasithengisa ukuthi ukhetho lolu luyohamba ngendlela ezingaphosa zihlukulumeze abanye abantu siqhubeke futhi bese sikhangela leminye imithetho ephambanendo zokhetho umthetho nalowo ukuthi nxa abezombangazwe amabandla athiyeneyo beza kwenza imihlangano kumbe beza kwenza amarali sokufanele ukuthi bayebike emapholiseni amapholisa abavumeli khona kokodwa vele sokuluhlupho ngoba sokukhipha amalungelo abantu lokukhuleka kwabantu ukuthi bashinyele abantu bebagqugquzela ukuthi balandele iphathi yabo ngezinye indlela abapandla la aphikisayo yale problem kuleyo wing ngoba abeyi-ZANU-PF sibonisa lemhlangano igaga lonke asikaze sizwe kuthiwa ibandla le-ZANU-PF kulo mhlangano wabomisiweyo kodwa sesizwe kaningi ngumiswa le imhlangano yamabandla ebandla eliphikisayo khona kuyi-problem qhubeke futhi bese sikhala lo dlame esilinanzeleleyo ngesikhathi ekusiba lama-by-election la adlulileyo khona kuyasitshengisa ukuthi lapho esiyakhona kunzima ungabona kusiba lo dlame lunjeyana kubulawa imota zabantu kulinyazwa abantu abebandla eliphikisayo le-CCC betshaywa ngabantu bebandla elibusayo le-ZANU-PF kuyasitshengisa ukuthi uhlupho silalo ukuthi i-harmonize election le awusoze sibile ukungena ukuchelezile into zahamba kuhle kuzaba le ngozi ukuthi enxa sabona udlamo lesabekani impahla zabantu zibulawa abantu betshaywa enxa futhi labantu abantu bebulawa lokubulawa kungenzakala khonokho ngoba lapho kulo dlame khona awusoze uthi ukuthi kuyaphetha kuyisimo bani
ngokubona kwakho amabandla aphikisayo abemele angene na kukhetho lolu njengoba sisizwa kuthiwa akulungiswanga lokho okuthiwa ngama-electoral reform
akula nto esingenziwa abantu bakhathele badiniwe i-election abantu sebeyikhangele ukuthi akuye kwi-election abantu bazame ukuthi baguqule ezombusazwe lapha eZimbabwe ke ukuthi leli bandla elibusileyo waliminyaka yonke phose ngo-42 kusiya ku-43 ele-ZANU-PF laloke limeceleni kungene abantu abangaphatha ilizwe leli ngendlela ethiyeneyo engcono ngokunjalo abantu i-election bayifuna sokusiba yingozi-ke ukuthi nxa abantu bedinga ukuthi kuyokhethweni kube lo muntu ongabe abathungameli balawo maqembu ama-political parties aphikisayo bengathi abasangene ekhethweni engxenye sokungaba lokungazwisisani lalaba bantu ababasekelayo so ngokunjalo sokufanele kube le ndlela eyokuthi amabandla la aphikisayo wonke aphume le ndlela yokuthi abahambe ekhethweni kodwa kuqakathekile nxa sebehambe baye ekhethweni babe leshiyo ukuthi nxa abantu sebethe batshaya amavoti abo bafake emabhokisini laphana babe le ndlela mhlawumbe yokubana beluse lawo mavoti babe leqiniso lokuthi akula muntu oganga ngawo babe leqiniso lokuthi ibandla elibusayo le-ZANU-PF alingenangeneli khonaphana emabhokisini alowo khetho babe leqiniso ukuthi kuyabalwa ukuze kuphutshe impumelo eza kuphuma nxa ikhomba ukuthi kule opposition ethile isiphumelele babe leqiniso futhi ukuthi khonoko kuyenzakala ukuthi amandla anikwa kwe-opposition kodwa ukuthi ungene ekhethweni abantu bafuna ukungena ekhethweni kufanele kungene kodwa sofanele kube lokuhlakanipha lobuchuko obuphakamiyo ukuthi badisenda njani ivoti yabo
Hello-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele.
Ibandla le-ZAPU izolo belikhumbula owaye ngumholi wevuyo le-ZIPRA umnumzana Lookout Vumindaba Masuku wabotshwa ngomnyaka ka-1982 wavalelwa kweminyaka emine lanxa wayesekhululwe ngumthethwandaba. UGainer Gumede Saidi we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli sebandla le-ZAPU umnumzana Msongelwa Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina njenge-ZAPU sikhumbula iqhawe indoda emadodeni uLookout ukhalisa abantu uVumindaba uMafela okaMasuku kwaze kwafika isikhathi lapho uGeneral Peter Walls waphuma mgceke wathi yena engathola ibutho le-ZIPRA lelakhe uzathatha i-Africa from Cape to Cairo lokho kuyikuncoma ubukhali obebutho le-ZIPRA so sikhumbula indoda sibili eyazimisela ukukhulula ilizwe
ekutshoneni kukamasuku wayeleminyaka engamashumi amane lasithupha ngo-1986 kwahamba njani okwaze kwabangela ukufa kwakhe esasemutsha
zobuhlungu ngoba uLookout ufe esezandleni zalabo alwa labo ukuthi akhulule ilizwe uLookout ufe engumuntu obebotshelwe icala angalenzanga lamankantolo i-court yamkhulula bamthatha bamphosejele waze wafa ebutshwe ngamanketa abambophayo abambulalayo yibo laba base ababusayo khathesi. Siyakubona ke simkhumbulula uKhawuti ukuthi awuphelelanga kuye, ingakho ke namhlanje uJob Sikhalo usejele, ingakho ke namhlanje namuhla ngikhuluma kunje kungolwesithathu uAndrew Ndlovu omunye obe ngumsekeli kaLookout empini onguye usecretary we-National Security yezapho khathesi bamthethe izolo ebusuku ekobulawayo bayamfaka ejele usendleleni khathesi ngikhuluma nje eCRR labanye be-MRP labasejele. Kuyatshengisela ke khona ukuthi laba bathakathi ababulalisa uLookout basabhizi ngakho bayakwenza namhlanje. Simkhumbula nje sinanza njalo ukuthi akukho sokutshintshile. Bonke laba bade besebenza loRobert Mugabe besona elizweni basaqhubeka ngakho.
Alo ke ngumnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu ubexoxa icingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uza kuba ekobulawayo emcimbini wabesifazane abenza ezamabhizimusi owe-On Concord Young Women in Business Global abaza kuba begcotshwa ngokuqeda izifundo zabo enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa ensitha awe-CID amabili u-Edward David Madowaya lo Charlotte Darisai Munezi babuthiwe eHarare izolo ngemva kokuntshontsha imali engamadola emelika adlula inkulungwane ezilikhulu US$160,000 abayithola becwayisisa udaba lokuntshontshwa kwemali leyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli.
Salubonani basakazi bakaStudio 7, nayinjani lonke? Hayi, lokhulumayo nguNcube nesigabeni seLibhala. Badala bami bahlali beZimbabwe lonke jikelele, iZimbabwe yonke jikelele abahlali bakhona. Ya, ngingake ngicebise kancane. Uyazi ukuthi okuyidonki kungasutha, nawuthi akunqanda kuyagijima afukuze ukuthi bhu, 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 bhu. Phakamisimsila kubaleka okuyidonki ngasukusa. Into eyenziwe yizanu yinto enjengayenake ngitsho. Izanu isisuthi umnotho wonke olapho eZimbabwe. Isilitshengisela abahlali beZimbabwe ukuthi lizithutha, iyajabula, idlile isisuthi. Wonke umuntu weZimbabwe ekade engabonele kusithi izanu p f ubaba uMnangagwa ukuthi 80 DED lirojwa liphiwa i-50 kg yomumbu kuthiwa liyithelele liyi-3 kumbe liyi-4 liyicuphe liyicuphe. Sihle igolide so imali yeZimbabwe imali yenu kakhulu. Abantu engibatshelayo angikhethi loba liyovethi, angikhethi loba ngugogo kumbe ngukhulu, yibo abantu abalwa impi ngesikhathi samabhuzi thatha leli lizwe. Ake ngitshele ukuthi usukisela ngo-8 liholisa i-2 kg yethukela i-2 liters yamafutha i-50 kg kalihlephunelana lingogogo elizweni leni elalililayo bona besenza so yinto ekabalandela nale kubuMozambique lize basifalise ezihlalweni ukuthi beze kudli inotho yelizwe elalilelayo lina liphiwa umumbu njengenkukhu. Kusukisela namhlanje izanu kusukisela ngo-8 yayilehlukanisile bahlali beZimbabwe ukuthi lingafilazwanana lingazelazwanana, kodwa namhlanje ilitshengisile ukuthi vuyelelana nini libambane lidilize linto eyenzakalayo. Yalitshengisela ngiyathaba kakhulu okwenze izanu ivusana amakhanda abantu beZimbabwe lilele kakhulu. Kusukisela namhlanje nje indoda kayikhweza amasoksi ibophe isicathulo ibone ukuthi yenzani into eyenzekeleyo. Ngakulokhu kholisa kuholelwa i-50 kg yemumbu uzakubika ngokuthi phambili ngezana.
Studio 7 nginjani siyaphila. Ukhona umama nokukhuluma lapho ukhuluma ngathi khuluma isindebele kodwa isindebele sangasengazwakali kahle khuluma isishona ngathi umshona manje. Lo mama lo ukhuluma iqiniso lo. Uze washo wathi yena uyamangala. AmaNdebele siyakhala sithi ye mina ngakwabulala abantu bagcwele ebhalago abantu bagcwele ebhalago. Kodwa ke AmaNdebele akho naphinde abe yiwo futhi lokho igijima emva kwamnangako. Sithi amashona afaka afaka umnangako amashona afaka umnangako he amashona afaka umnangako. Akula ethi akula amashona afaka umnangako amashona nawakasa amfuni umnangako akasa isifuni zani PF I enough. Ama imnangako landelwa yithi abantu bamalesindebele. Mina ngimbona iqinisile kahle lo mama lo. Kuna lapho okhulunywa khona ngokhetho lezani PF YouTube lapho. Kuna bomama abaphuma bekhala bethi bona ba radio amabizo abo nabantu labo abantu bezana abaphuma bekhala bengamaNdebele bethi ba radio amabizo abo. Awasaveli ku ekhethweni. Awasaveli emaphepheni. Barojwa kanjalo ngenxa yani. Angithi barojwa kanjalo ngenxa yokuthi bona bavele bona bathi balandele izani PF bengabe ngabantu besindebele njalo futhi okwesibili. Kuvele khona lokhu kuwrong. Sikuyabona ukuthi abantu besindebele ningasasebaningi abalandele izani PF. Kodwa uma sijika lapho sibona lokho sifikele emashona sithi emashona hey wafake izani PF izani PF izani PF tirazithanda. Akula zamashona afake izani PF la. Abantu besindebele ningabeke beyeke nje ukuthi beloko bebekhuma amanga. Abantu besindebele the most yabo babalandele izani PF the most yabo. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi bafuna ukudla. Abalandeli ngokuthi bona bafuna ukuphukusa oro ini. Balandele ukuthi bafuna ukuyodla lapho beye park ithole izikhundla beyodla. Ngoba uma isikela fana izani PF izothiyona. Hayi ningamaNdebele siyamzekina ubona ukuthi asini abuse sithi sinini nje izikhundla. Sebejika lapho sina sibuyele emuva manje as izani PF asakwa ukukhipha ngenxa yani? Ngenxa yokuthi bona bayile lapho efuna ukuyodla. Abantu mabeke beshele nezani PF. Sibuyele ibandla lesiphephela lifana after that sizoyazi kahle ukuthi mali ingenile bazodla sokuwrite. Hayi umanje akusesikhathi sokukhalela ukudla Studio 7 isikhathi sokuthi sivusile izwe liwuleyo. Ngiyabonga
ngibingelele ku Studio 7 yabeli njalo ukuphila basakazi kanye labalaleli ngezindawo lapha abakhona. Ye thina esintwini sakithi sithi sobohla manyosi. Lapha ngizama ukuthi ngichazele abantu bezani PF ukuthi nanzo ke Gawule Joseph Chuma lapha elikhona nabomama lo bekhuluma kuthangelana ethi bheki bridge bheki imigwaqo. Kodwa ngithi masilalele inyuzi lana bayakhala ngomgwaqo wasefolosi kwehlukene uzowalinganisa wathi ngawuseharari ungathi uyakwelinye ilizwe ma usiyefolosi uyakwelinye njalo. So bantu bezanu PF lina lithini ngakho lani bantu bakazana nje phezu kwaloko okuvelayo okuthiwa imali yahuquluzwa lithini ke khona lapho bogawule sicela ukubuza kini njengoba lina laya ezikolo zokuphikisa liyaphikisa lile lisemba phansi lithi konke kuright. So lithini ke manje mase kuvela le documentary ye-Al Jazeera esiveziwe ukuthi nampa bahuquluze and baphuma ka ngekhona ezandleni zezani PF lithini ngakho lisalala pho lapho elikhona bantu abadala kumba kusalaleki seliphonga ukuthi ha okulempondo akufihleki emgodleni sokuphumile nanko ke. So ebantwini bakithi thina esiphansi kuground force bantu bakithi nazo izani PF sokuwulungelo lakho ukuthi wena uzikhethele ukuthi uvotela bani kambe ungabe usayivotela izani PF senza kanje asibambaneni bantu sike sifundisane ukuthi izani PF akulanto ebiza sisiza ngayo ngoba okufanele isize ngakhona iyakuthatha yakuchaphaza iyazidlela umnotho waseZimbabwe. Hluphekile akuvotelwe elinye ibandla elingenza utshintsho lobungcono ebantwini bakithi. Sekelane lezanu PF. Ngiyabonga.
Yebo 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 Studio 7. Studio 7 ninjani team yonke ninjani tungamini ninjani nonke nje uyazi nonke team yonke bantu. Hayi siyasibonge nje masiyizwi idwalwa indayiso esikwethu lokho Studio 7 ngicabanga nje ukuthi ngiphostele amagama ebantwini bakithi ukuthi hayi indaba lizahlupha impela izahlupha kahle sikhangelani ndibona ukuthi kwenzakalani labo bantu bona labo bantu mpela liyakubona nje ukuthi kuyiwa ngaphi labo bantu isigebenga lezo senziwani aleziniziqamo sekhona kabantu abafuna ukubafaka ebusweni nangabantu sesibangalini nabasibone nje sifana thina lisasazi asazi kodwa ngabantu bake bavula amehlo babona mpela ngoba leli lizwe laphi liyakhona siyasesakwala khangela izimali ezitshontshwa khangela izimali ezitshontshwa besihlabeka phela lokho besihlabeka lokho. Hayi siyabonga.
Studio 7 ndivuka njani khuluma lolimkani osesiganda cela ngifunde irekhodi yami leyi kati abantu bakithi ezimbabwe banjani andonke bevotele izanu since izanu le 40 years ibusa ekazi yatshintsha lutho but yathola umuntu esiyavotela izanu abantu abanjani kahle kahle bona abavotela izanu kahle kahle abantu siyahlupheka ngenxa yezanu but yathola umuntu onke egiya ngezanu zanu zanu yini izanu
lithona njani nintunga ayiti nabuya chona inhlelo zemlezi elizenzayo lezingathi ngemva kwenews ezithile zamanini ukuthi likhulume isindebele lesisona kucace kuzwakale kuthatha isikhathi so zafika ukuthi inhlelo zami okuningi kwakhona liyayalikhuluma isithiwa kuphela isindebele lesisona ngiphonga ukuthi nje cwayile yijalo litshela thina kumbe litshela labo abaphetheya liyenzela bani inhlelo zami liyenzela thina kumbe lenzela abaphetheya xa lisenzela thina yenza nini kube seyi ngapha langapha kufanayo isikhathi inkulumo yendle yakhona leyikhulumayo engalikhuluma isikhiwa esiqakathekise ukudlula
Studio 7 kisigandle hhayi ngiyakubingelela hhayi thina ngaphayi ku-right mina ngisedingas South constituency ePhashu ward hhayi ngithanda ukubonga ama-citizens ePhashu ward ngokubambana ibandla le-3C ngokukhetha inkokheli esizifunayo kubambene kungela kulwisana hhayi twalumbalobo CCC hhayi batondeza ukuthi ngiphathi ijesini iphathi mpathi likulumbalobo kambota bemusindo bantu bakhetha abantu mbali kuyanda katabe problemu yachitikana hhayi twalumba password number 1 excellent akansela wangu wawe na ngonda lewe anda ku password excellent na lomba password
au sanibonani ku studio 7 ish alike livalela le audio alike livale na le audio siyezwa kukhulunywa umahera ukuthi kuthobhekane lecala lokukhuluma okungayisiqiniso but thina sisuka sizibuza ukuthi kanti abantu abahlala beyenza into engayisiyo ngamba ama opposition party okanjani asikaze sizwe phela ukuthi umuntu ezampf wothiwe obhadaliswe kodwa bona bahlala bengabo good boy yo good girl asazi sicela like lisibuzele kwabezampf sesidideni.
Hello ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp. Kwezemelika owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Mike Pence usethiwe kuzamele ayethula ubufakazi emthethwandaba kudaba olwetheswa owayengumongameli welizwe umnumzana Donald Trump yena ozinikele emapholiseni edolobho leNew York izolo. UTrump okhululwe ngemva kokubuzwa ukuthi kuyalivuma na icala yena walandula uqhubeke lokhu ethuka umantshi othonisa udaba lwakhe umnumzana Juan Merchan. UTrump uthi uMerchan ungenisa ezombusazwe kucala lakhe. Ukucubungula lolu daba ke sizwe ingxoxo esiqhube lomnumzana Mkhululi Ndabambi.
Lapha kukhanya ipolitiki, it's very difficult to extricate ipolitiki from izinto lezi ngenxa yokuthi icala leli lona igenesis yalo kuqala kwalo laqalisa ngenxa yepolitiki. Waba lecala ngendlela ayevala ngayo udaba ayelweni evalela ipolitiki ukuthi aze awile. So and abantu who brought this to attention ngabantu ababefuna ukuthi yena angasurvive politically. Ukuba khona lecala kukhanya kwasuka kwabalika ngoba kunje ugqwetha wakhe uTrump sevela khona ejini. So kunzima ukuthi sithi politics kazii kodwa ukuthi sithi directly ubotshelwe ipolitics lapho kungaba nzima, otherwise ngabe uted cruz abantu vele asabehlala vele lesejeni labane labo Marjorie Taylor Greene. So angiboni mina ukuthi le nto eyiphopha
manje khona okokwenzake leyo akusoze kubangele na ukuthi abantu bengamvoteli kukhetho oluzayo.
UNetanyahu nampana babotshwa uPrime Minister weIsrael ulamacala kunje nje kathesi uzama ukuthi antshintshe umthetho kodwa ngumuntu layo oweseke wacaliswa watholakala eguilty lonke kuma-appeal yikho esefuna ukutshintsha iSupreme Court ngoba bathi layangene phakathi. Not only that lakhumbula upresident wabo futhi omunye owe-Israel wabotshwa waphuma ejele ephuma khona. So lokhu ukuthi umkhokheli welizwe uma ephamanisile ephule umthetho ngoba no one is above the law and lay demonstration of that. Lokhu akuqali ukuthi umuntu uzuma nangeyani laye bam wathwala nzima. So lokhu kutshengisela ukuthi kwezinye indawo imithetho iyasebenza ukuthi thina kithi abakithi bebe lenhloni njengoba nabala ngabogold mafia laba okulabo okathintwa abantu bela abangathintwayo abadlela santa inotho yelizwe. Kuyatshengisela ukuba amanye amazwe asebenza thina lathi njengabantu sibonke sibe lenhloni and ama-leaders ethu lawo abe held to account.
Alo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi ocubungula ezombusazo esixoxela ekhona pha kwele Melika. Singagcibi uhlelo lwethu lamhlanje ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba. Isikhathi kodwa asoze senelise ukuthi siliphe inhloko zendaba ukutsho ukubana sesehlukana. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe kweza kusihlwa 7:30 lamhlanje.